Washington DC chiti mbunane zvakanaka vateereri ndokusiya imina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika disenda baku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 12 kuNtulikazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Sebefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe.
I-lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi kusasa izakwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamabandla ezombusazwe.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba provide leadership bayenze umsebenzi okwenza kube nokuthula izweni.
UMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers labanye bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa.
Efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe okulabantu phose abafika inkulungwane 982 asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane weCOVID-19. Odokotela bathi kumele abantu bahlale ezindlini kumbe uhulumende aqinise uhlelo lokuvalela uzulu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi selikhuphuka inani labatholakala belo mkhuhlane weCOVID-19 phakathi kwabantu abahlala eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi kulabezempilakahle asebetholakale belo mkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo lezinye indawo eMathebeleland. UDokotela Solwayo Ngwenya obona ngendlela ezijiyeneyo eMpilo Hospital uthi kukhanya ngani uhulumende uza kwethula olunye uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
I-lockdown iyafunakala kakhulu nxa umkhuhlane usumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane. Yikho ngiyabona i-lockdown njengoba lapha asila ma-vaccine njalo abantu bangani ukuya ezibhedlela lapha ngani kuyahlupha ezibhedlela. Yikho mbona ukuthiwa yikho ukuzivikela kokugcina lokhu ngesitshaba ukuthi i-last defense. I-lockdown umuntu uyazihlalela endlini yakhe lemuli yakhe engaziwazi wazifaka engozini ukuthi anompole lo mkhuhlane. Kusiya ngaphambilini ngaye ngatshela abantu ukuthi bathenge izidlubu zabo lokudla okunye befake endlini bagcine ngoba le lockdown uma ibuya izabe kuthiwa i-hard lockdown. Ngiyabona la masotsha engaphume bephandle ukuthi abone ukuthi abantu bahlezi ezindlini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzanda kubikela uZulu ukuthi ulakho ukuqinisa isiqondiso sohlelo lokuvalela abantu ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. UDokotela Ngwenya uthi abantu kabalandeli uhlelo lolu ngemfanelo. UDokotela Ngwenya uphinde wathi kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu kabalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Kutholakala ukuthi liyalokhe ligxokozela liphefumulelana ema-lining lisuke lapho lingagqoke kahle ama-face masks lijiya amakhala yenu ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele e-South Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma quarantine centers.
Kulabantu abaningi abethuswayo kumemetheka komkhuhlane lo. Omunye wabo unkosazana Caroline Moyo.
Abantu kumele bahlale ezindlini belandele imiyalo abayitshelwayo, hayi ukuthi begcwale yonke le ndawo. And layo le ndaba yokuthi kuthiwa abantu belokhu besmart la besiyalela le yikho kwenza ukuthi umkhuhlane nalo umemetheke. Abantu kabahlale phansi.
Umnumzana Mthokozisi Sibanda ulombono ofanayo.
Kuqakathekile ukuthi abantu bavikele ukuhamba okungelasidingo umuntu aphume siyathenga lokho okudingayo okuqakathekileyo abantu bahlale bevikele ngaso sonke isikhathi okokunatha siyanatha amajinja wona lawa njengoba besitsho abanye lawa amalemoni wona lawa
lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi khona Khuphe
mina vele kakhulu ngazizwa ngathi angisazizwa kahle kahle vele ngizinathela icina elelelele enkukhu ngiyazinathela icina ngesingami ngingazi omunye umuntu mina ngesingami hayi kangiboni siluvikelo lwangikhona ukuthi sifake ama-mask kuphela le shorting distance kuphela zwi akulokunye okungumuthi umuthi wakhona ukuthi sizivikele kuphela sizinanzelele thina lapho esihamba khona lalapho distance distancing yiko bakhuma nge-distance i 1 meter 2 meter yiyo ongazivikela ngayo yiyo i-treatment ye-coronavirus le-mask
umnumzana Thabane Ndlaba laye uthi uyawesaba umkhuhlane lo ngakho ke unatha okuthiyeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba kungani awudokotela wesithi lokhu akwenzayo akusebenzi
ngicabanga ukuthi le nto le isimbambe yaze yamphinda kodwa lokho ngizilapha kodwa ngisho ukuthi ngiqinisile ngalokho ngiyafanisela nje ngoba ngithe ngithatha ukubheka ukugula esenjengakugula ma ngiqathanisa nempawu ze-COVID cishe kuyafanana so mina nje okwami bengikwenza kakhulukazi ngigxila emalemonini ngiyethatha nomhlafutho wona lo bawazi abantu ngiwubhoyila ngihlanganisa namahlavu avocado ngikuphuza bese ngithatha into ezifana nabo Vicks nabo Menthol ngifutha laphana lokuthana ma kade ngikuphuza bengikuphuza ngihlanganisa le medi lemon yes kanye le lemon juice ngifaka nesitoni phakathi kwangisiza kakhulu
umkhuhlane lo usubulele abantu abafika phose amathumi amabili 18 kuthi njalo abedlula amakhulu amathathu 320 sebesilile eZimbabwe
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano lamabandla ezombusazwe kusasa yokusungula ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso le umfundisi Lazarus Khanye walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ubambekile. Wodwa abaziyo ngokwezibakalayo bathi inhlanganiso le izakwenza umhlangano leziphathamandla zamabandla aphikisayo kanye leZANU-PF. Umhlangano lo ozakwenzelwa eHarare uhlose ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisayo leZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba-provide i-leadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthula elizweni kuyinto ebukekayo kakhulu ngenxa singakwazi ukuthi kuhlelwane kodwa sikhangelela ukuthi babuthelele abezobahlale phansi babakhokheli bezepolitiki abantu baqalise ukuthi sikhulumisane njengamazimbabweni ngoba isimo sibi abantu bahluphele
kubonani kuyaphumani emhlanganweni lo
Mina ngakwesule kumele sikhulumisane sibe sithulane lapho sesedlulana khona. Sizange sithuthele ezandleni sibulale izinto sidulane kuzamele ekucineni futhi sizaphinda sihlale phansi sikhulume. So kuyinto esiyikhuthazayo eZimbabwe ukuthi sibe ne-culture yokukhulumisana singakazi sathinte ezandleni. So ngicabanga ukuthi kuyinyathelo elihle eliqakathekileyo yokuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kutholakale isisombululo kulokuthi abantu bagijimisane bathayane. Sibafisela ukuthi ukuthi uBishop Khanye la nenkokheli zonke uBishop Mtawu Reverend Mtata ukuthi intweni le abatsaba ngukuyenza kubaphumelele kusize eZimbabwe ukuthi ilizwe lingathi ukuqede ukuhlupheka yabantu abakikho.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa le Studio 7 eHarare. Abantu abaningi bakhalela umdeni kaPatricia Majalisa osanda kubhubha kwele South Africa. Isikhulumeli sikaMajalisa sithi umculi lo ube nesifo sesibindi. UMajalisa wayecula ngaphansi kwenkampani kaMuyi uDan Tanda ebizwa ngokuthi iDalom Stable. Wacula ingoma eziningi ezigoqela ethi Akulalwa Ziyawa. Wenze umcimbi wakhe wokugcina eZimbabwe enyakenye. Omunye wabadabuke inhliziyo nguMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers.
Ngithi nami angibhodlele emswaneni ngokushiwa udadewethu Patricia Majalisa obecula idisco. Patricia simazi kakhulu la emculweni ngoba besebenza naye egalo ekhampanini eyodwa sirekhoda ndawonye sisonke noSplash. So as a Soul Brothers sithi-ke umphefumulo wakho malala ngoxolo efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlanga lungehli.
Omunye njalo ngufredi Gwala owaziwa ngokuthi uMadamara.
Ngizwise ukuzwelana nomndeni kaPatricia Majalisa njengoba ndlulile. Inhliziyo ezibuhlungu usishiye ngokukhulu kuzuma umuntu besimthanda kakhulu. Mina ngiphefomile naye kakhulu esteji nesplash noDan Tanda sishare isteji. Kube umuntu orayidi kakhulu.
Uyakhala lo majaha wodwa Ndlovu owaziwa kwezemiculo ngokuthi nguJays Marabini.
Hey ngilusizi ngitheneka amadolo bantu bakithi ukulahlekelwa liqhawekazi emculweni wedisco ukudlula kwaPatricia Majalisa kundabula inhliziyo kakhulu ngoba ube ngumuntu oletalente elinye elimangalisayo xa sesiza kwezomculo njalo ungumculi ohlale kakhulu kakhulu emculeni wazinikela impilo yakhe yonke ukuthi abe ngumculi. Ngakho ngikhala labantu bonke be-Africa kakhulu eSouthern Africa leseZimbabwe ngoba bethandwa kakhulu eZimbabwe, South Africa, kubo Botswana. Ngidlalela amashows amaningi kakhulu lapha koBulawayo woSidol, I remember woSgodini, indawo eziningi sibelethola. Ngakho ke bantu bakithi silahlekile kakhulu kakhulu. Sithi imuli yakuMajalisa iduduzeke labo bonke abantu abathanda umculo kaPatricia Majalisa. Sithi alohlanga lungehlanga.
Baqinisile abadala nxa besithi isitsha esihle kasidleli. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America yaseWashington. Lisibanba kumagagasi athi 909 Metam Wave 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi lantathu 12,740,971 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Abantu abafika phose amakhulu ayisithupha 565,716 sebabhubha. Kule Melika kulabantu abedlula izigidi ezintathu asebetholakale belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba sokubhubhe abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 134,815. Ubongameli Donald Trump ubonakale ngomgqibelo wokusihlwa egqoke imask yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi esithekelela abakubuthu abalimeleyo esibhedlela se-Walter Reed Medical Center eMaryland. UTrump ubengavumi ukugqoka imaski esithi kayimfaneli. Kukhanya besenzela lokhu ukuthi kuvulwe amabhizimusi, izikolo lezinye indawo kulandela ukuvalwa kwawo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo mfelokazi umama ubekezela Sibanda. Uhlala khona kaleke eKezi ukuthi uyahlupheka ngoba kulomntanakhe ongani kakukhanye lokuthi kwenzakalani egumeni. Sikwazi ukuthi lokhu kungaba kungoba izinto zesintu kumbe kulokunye.
Umqalisa wayephongu kwenza nje into ezingaqedakali engakholumi. Kodwa owakhathesi uthi kulomuntu omlandela emuva ethi uyakwatsha ethi kami emini nxa ethi uyageza into leyana ithi ka ifuna ukulala laye. Into leyana iyamsebenzisa ngenye indlela ebuhlungu kakhulu. Nxa yena esitsho uyalabhula ukuthi kahambe geza, hambe watsha, hambe klina, hasukume ungalali, sukuma ume.
Wini elakwenzayo ukwenza ukuthi lilungise khonokho okukhathaza umntwana?
Ngizamile izindlela eziningi. Ngamhambisa kibo kwakhe, bathi bona akababoni lutho. Ngangena emachurchi, ayi ngehluleka. Ngangena ebantwini, ngehluleka. Yikho senze ngicela umphakathi khonapho kuma studio ukuthi ngicela ukuthi ngincediseke. Sengihluphekile ngalomntwana lo ngumnyaka wesi 16-17 ngiloka ngizama. Yikho senze ngibhalela kulolu hlelo ukuthi ngicela ukuncediswa. Imizamo yami yonke esengihlulekile.
Inamba zami 077-401-2622. Mphinde 077-401-2622.
Hayi ulamhla sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyadibana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Sibonge umama umfelokazi ubekezela Sibanda ohlala khona ngale eKezi ebesixoxa laye lamhlanje kuhlelo lolu. So kuyisikhathi sabasakhulayo.
Yebo 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 mthakazo muhle Zimbabwe muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingomike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso ngamhla ka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni. Kuhlelo silomnumzana Jingani Shoko wenhlanganiso yezinasu kanye lomabutho moyo owebandla elibusayo ibandla elezanu PF. Saqala ngokuzwa umbono kamabutho moyo bese sigqiba uhlelo ngengxoxo esiyenze lo Jingani Shoko. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mala ngalolu daba.
Hayi, ngitshela ukwenza ulilungile lapho kodwa uyize. Ukhulumende lo khona ukhulumende ovotelwe ngo-2018 and ukhetho lwakhe lwango-2023. So phakathi kuka-2018 no-2023 akukho okwenzeka okuzenzakala okuzatshintsha ukhulumende.
Mabutho, siyezwa abanye besithi bakhangelela ukuyotshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi abathabanga ngesimo somnotho, hayi ukukhipha umongameli emasweni mnangagwa embusweni okungekho emthethweni. Ukubona njani lokho?
Ukhona njengoba sisho ukuthi ngilungelo labo abakwenze, kodwa abakwenze kulokuphula. Abakwenze njalo kuhambelana nemithetho yelizwe ngoba kathi sikhangelane nomkhuhlane we-corona. Ukumemetheka kwalomkhuhlane vele kwenzakala nxa abantu bebuthene beyisikhumbu. So xa uhulumende ethe kule lockdown kuzamele behlole ukuthi kule lockdown.
Hayi, sikuzwile Mabutho, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Wothi sizwe umbono kaJingani Shoko owezinasu. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo, asizweni umbono wakho malanga ngalolu daba.
Ngikubona kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi abantu behambe beyotshengisela mayelana lomumo okhona ezweni lakithi ngoba sibona ukuthi izinto azimanga kahle. Wonke umuntu usedubeka lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu esabavotelayo yibo abantu abasesibisela emuva. Ukutshengisela lokhu abantu kumele beqaphele ukuthi kule COVID-19 yona ethiwa yi-corona of which iyafaka abantu at risk. So basically i-outcome yokutshengisela leyi kumele ibe yiyo ezakwanisa ukuthi abantu bebe yibo abaza kwanisa ukuthola lokho abakuthengiselayo not ukuthi kube yinto engaba ngalabo abayenza ipolitics.
Shoko siyezwa amalunga awebandla lezana uPF bekhuthaza uZulu ukuthi ahlale emakhaya ngenxa yokuthi ilizwe lilokhe liphakathi kohlelo lwe lockdown. Thi ukuphuma abantu besiyotshengisela ngobonengi babo umhla ka 31 kuyabe kuphula umthetho we lockdown. Ukubona njani lokho?
Igovernment yethu eZimbabwe xa ikhuluma nge lockdown ithi yona i lockdown is meant to benefit ama citizens. We have seen ama decisions being made by the government during i lockdown. We have seen key political decisions being made by the government during lockdown. So yoni government ngathi abantu ngeke batshengisele ngenxa ye lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama decisions ngesikhathi se lockdown? So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku constitution, basically we are saying people should go and demonstrate.
Hayi, isikhathi sesesihluwe ngumangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba, sithanda ukubonga uMabuso Moyo kanye loJingani Shoko ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi sesesihluwe ngumangoyi, kodwa singakagqiba uhlelo. Lingakhohlwa phela Zulu kandaba ukuthi sisabe sisonke ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulu kandaba, lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lapho ngixhuma kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3PIGMYKE3. Yoni username yami. Bona lokho namhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mabutho, Jingani, siyabonga ngokungena kuhlelo. Zulu kandaba, mthwaka kwemuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMike Hove. Sike sithethe kancane sinikelele ithuba uNtungameli Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kuJakobe ichapter nga 1, ngibala ke lapha ngisukela kuverse ka 6. Ithi yona, kodwa kacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevingqo lolwandle eliqutshwa lizuluze ngomoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uza kuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi uJakobe ukhulumisana lathi ngokuthi empilweni lapha nxa sithandaza kuNkulunkulu sihlangana lodaba lokuthandabuza. Nxa siqeda ukuthandaza, iningi lethu sabe sifuna ukuthi uNkulunkulu asaphendule khonapho, ngoba into esifuqe saze sathandaza iyabe ivele yona ifuna impendulo khonapho khonapho. Ngakho abantu abaningi kungahlala singatholi impendulo evelela kuNkulunkulu, kuyangena ke ukuthandabuza. Ukuthandabuza lokhu kulethwa ukuthi nxa kuhlela isikhathi esiningi uNkulunkulu singatholi impendulo, umuntu ugcine econta engqo uNkulunkulu njani, ngasoze amphendule uNkulunkulu, ngasoze enze lutho. Okwesibili ukuthi nxa sikhangele isimo sento lesiyithandazelayo, isikhathi esiningi iba njengobhola yakhe, iyabe iyinto enkulu. Abanye ikuswela imali, ngathi kunje engxenye umnikazi wendlu sebuye wafika wathi kuwe, ngekela nje ukubhadala irenti yakho kusasa. Amfunda kufica la, nxa usuthandaza kuNkulunkulu uthandaza uthalazi ukuthi kambe shuwa umuntu lo ngasozafika ngixotshe khona manje. Kodwa ke into eyabe ifunakala ukuthi loba kule pressure yona leyo lukholo kuNkulunkulu, ukuthi ukholo ukuthi uNkulunkulu uzakwenza lokho akuthembisileyo. Lapho uJakobe uthi ngakho ke nxa wena uthandabuza awungeke wathola lutho kuNkulunkulu. So kuthandabuza kuba yisithu esikhulu kakhulu kumthandazo wethu lokuphendula komthandazo, ngenxa yokuthi uba njengevingqo oluselwandle oluphethulwa ngomoya ngapha nangapha njalo uthi yena umuntu onjalo akatholi lutho kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nxa ukhangela ukhangela inhliziyo yakho ebona ukuthi inhliziyo zombili ngapha ucabanga ukuthi ngithandaza kuNkulunkulu ngapha ucabanga ukuthi mala ngigijimele ngalo kulenyanga ngapha ucabanga ukuthi kulomunye umpostori ngalo yakangcedi awusakhangeli uNkulunkulu akula dubu ukuthi uhambe uyecela kubafundisa umthandazo ngoba bathandaza labo bebuyiza igama likaJesu Kristu kuright kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhule wena uzofika esigabeni sokuthi uyakwanisa ukuthi uzicelele izinto kuye ube lokholo lokuthi uza kuphendula akunike lokho okucelileyo kumele uthandaze ulandelela ilizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu yena uphendula izinto eziphakathi kwelizwi lakhe ngeke wacela into engaphandle kwelizwi likaNkulunkulu kasho zayiphendule leyo nto ngoba uNkulunkulu ukhangela ilizwi lakhe ukuze alifeze
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba siyavumelana labazalwane abalaleleyo ngalesi sikhathi ngezidingo zabo ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu ngegama likaJesu phuthisa-ke lokhu abakade bekuthandazela bekucela benzele kuhle abantu abakho bebekwazi ukuba nguJehova ongatshintshiyo ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkomo
siyabonga kakhulu untungamile nkomo loga Patricia Majalisa City gala le ngokuthula Sina akhibe uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo sebefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusasa lenkokheli yamabandla ezombusazwe uMoses Ngwenya labanye abaculi abalodumo wavalelisa umoyi uPatricia Matshalisa. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m.